siyabonga Chris lichona njani Zimbabwe omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 ngontulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ukukhona ukuthi khona izakhiwo lezi sezigugile sezindala. Alright, into eziningi ezinye zakhona kazisasebenzi kuhle. Like nxa singakhangela ungahamba esambusini. Ukhanya ngani akusasebenzi kuhle impompi zamanzi kwezisigase ezivuza kazisasebenzi kuhle. Konke lokho iyakwazi. Kodwa udubo olukhona kakhulu, ludubo lwemali.
Izakhamizi zeminyela emabuthweni lemakhokhoba zithi izithembiso zikahulumende ezokuthi zizakwakhelwa izindlu ezintsha ingxoxo nje yokuqhuba isikhathi ephalamende.
Udaba lamanzi ngithemba abahlale eHarare kathi sebekwazi ukuthi khona siseledubo oluthize lapha eHarare.
Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi ngempela viki ngoba elungisisa impompi zesitichi seMoto Jeffrey Waterworks.
Umsakazo we-SW Radio Africa osakaza eZimbabwe useBhilithane ucine ukusakaza kumagagasi awe shortwave lamuhla ngoba ubhekane lohlupho lokuswela imali yokuqhuba inhlelo zawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izakhamizi zeminyela emabuthweni lemakhokhoba zithi izithembiso zogatsha olubona ngokubuswa kwezabelo olokuthi zizakwakhelwa izindlu ezintsha ingxoxo nje yokuqhuba isikhathi ephalamende ngoba lezi izithembiso zijwayelekile kodwa kungela lutho olwenziwayo. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lokubuswa kwezabelo lumelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi obemele umphathintambo umnumzana Ignatius Chombo utshele idale lephalamende ukuthi kulohlelo olubizwa ngokuthi urban renewal lapho okuzadilizwa izindlu ezikumalokithi la ezingalungelanga ukuhlalwa ngabantu. Uzulu wakulezi indawo uhlala kuzimuli ezingambili ngantathu endlini eyodwa njalo imuli ezingamachumi amane zisebenzisa isambuzi esisodwa. Izakhamizi zakulindawo iningi eselikhulile zithi vele umlomo kawucwalelwa mfula uhulumende uhlezi ethembisa ukuguqula impilo zazo kodwa nanku sekwedlule iminyaka engaphezu kwamachumi amathathu belokhu behlezi kakubi. Umnumzana Herbert Phiri ohlala eiminyela uthi akusela mpahla esebenza kuhle kulindawo, impompi ziyavuza, izambuzi azisebenzi njalo konke lokhu vele uhulumende ukwazi mhlophe. Uthi bazixoxela nje ephalamende kodwa bona abaphila lapha yibo abalwazi beluqeda udubo lwabo ngoba bahlezi phakathi kwalonsuku zonke.
Udubo olukhona ikuthi khona izakhiwo lezi sezigugile sezindala. Alright, into eziningi ezinye zakhona kazisasebenzi kuhle. Like nxa singakhangela ungahamba esambusini kukhanya ngani akusasebenzi kuhle impompi zamanzi kwezisigase ezivuza kazisasebenzi kuhle. Konke lokhu iyakwazi kodwa udubo olukhona kakhulu ludubo lwemali.
Ugogo Margaret Svanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 uthi selokhu wathiwa ngumkakhe okunguye wayenikwe indlu emabuthweni yikhansili eselijaha eliqinileyo impilo yakhe ayikhwabitheki. Uthi wahlaliswa lenye imuli ikhansili isithi zamakhela eyakhe indlu kodwa nalamhla ulokhu emelele ngapha ebhadala imali yekhansilini inyanga zonke.
Siyabhadala mntanami. Thine singalabantwana ngithi nxa iphela inyanga uyaphuka unika inye ikhanti udingeza kwenze njani. Ye bakuxotha nxa ungabhadali indlu zabo zonezo bakuxotha.
Osakhulayo unkosazana Thandi Maseko uthi lanxa umumo lo ungcono kwabasakhulayo kulabo asebekhulile kunzima ukuhlala endaweni lapho okungela mfihlo ngoba yonke into yakhe isenzelwa emehlweni yabantu. Umaseko uthi yena uhlala yedwa ekamelweni lakhe ngoba abazali bakhe sebabhubha bamthiya lapha kodwa kulabanye abahlala bebathathu bebane ngakamelo linye.
Abanye bashiya yi, abanye bahlala ngafufu, abanye bahlala njengani idomu, bayabe baningi. So mna ngisihlalela nje ngedwa.
amalokithi la ngamanye amadala edolobheni lakobulawayo aye yakhelwe ukuhlalisa amadoda ezosebenza kobulawayo ejiye imuli emaphandleni ilizwe lingakatholi uzibuse. Lanxa nje ilizwe selile minyaka engamachumi amathathu lane, impilo ayithuthukanga la kancane ikakhulu kuzakhamizi zakulindawo lemuli zazo ngenxa yokungagcwalisi izithembiso kukahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.
Umasipala wedolobho leHarare uthi izakhamizi zizaba lempela sonto engelamanzi empompini ngoba izisebenzi zilungisisa imitshina yokupompa amanzi esitishini samanzi esemoto Jeffrey Waterworks. Kobulawayo lakho bekulombiko ofanayo osabalale kubomakhalekhukhwini kanye lasenkundleni zebulenjini. Kodwa umasipala waleli dolobho ulandule imbiko wathi amanzi edolobho leli azaqhubeka egeleza njengensukwini. EHarare eminye imizi efana leMavuku leTafara impompi zibikwa zihle zomango lwesithathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Ye hayi udaba lamanzi ngiphemba abahlala eHarare ngathi sebekwazi ukuthi khona iseledubo oluthize lapha eHarare. Yikho abantu babona sikweledana lezimali ezisagijimisana labo Morton Jeffrey ukuthi sizame ukuthi khona amanzi abuye ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke lokho ayisikho esingathi khona kungaqeda inhlupho ezamanzi. Okungaqeda inhlupho zamanzi yikwakha amadamu abanjengomuda dam labayana ukuthi khona sithathe amanzi khona ngapho sinike abantu beHarare. Ngoba ipopulation yeHarare kathesi isiningi kakhulu, lama-illegal structures amanye abuya behambe bekolekta amanzi bengabhadali kukhansili. So udubo lwamanzi lolu nxa singazange sakhe lawo madamu akupheli, ngaze kube njani akupheli udubo lololo.
Yes, yasizwe abanye bekhala ngokuthi amanzi akhona njalo kawahlanzekanga. Sekunjani lezinso?
Amanzi yebo abantu angathi yahlanzekanga ngoba bayabona ingathi angcolile, kodwa kalimazi kabulali muntu. Ngamanzi a-right kakhulu, ngumuthi oyabe ukhona. Akula muntu ongaguliswa ngalawo manzi. Umuntu angagula nxa edethe amanzi kumbe emfuleni, but la ekhansilima ngamanzi a-right kakhulu. Imithi esiyifakayo iyayi-9 leyana iya eminyango, kodwa iyeza ngathi umbe amanzi angcolile kodwa engangcolanga, kagulisi kalimazi hatshi.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba olukhwezwe edalele Senate ngonkosikazi Sithembile Mlotshwa olokuthi abantwana abasanda ukuzalwa bengasokwa kodwa bezikhethele sebekhulile solwamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi lo ngumqondo omuhle kodwa abanye besithi abazali balelungelo lokukhetha abakubona kufanele abantwana. Unkosikazi Mlotshwa usekelwe ngabanye bakhe abebandla leZANU-PF lelakhe leMDCT. Uthe imali esetshenziswa ukusoka abantwana kufanele incedise kunhlelo zokulwisana lemvukuzane yesibeletho ngoba uhlelo lolu lungancedisi abantwana bona abangayi emacansini, kukanti lona uhlelo lolu lujonge ukwehlisa inani labantu abathelelana igcikwane lengculaza. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle kanye lezamasiko ziyaluncoma lolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana David Mhambinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko, ogcizelela ukuthi ukusoka abantwana lakho kuqondile.
Nxa umzali efuna ukuthi umntanakhe asoke esasemncane, umzali ukhululekile. Umntwana kazange wazikhethela loba nini, umntwana ukhethelwa ngumzali wakhe. Abona kufanele ukuthi umntwana kwenziwe kuye ukwenzela ukuthi abe umuntu phakathi kwabantu. Into elusiko kayenziwe ngabe umntwana uyafuna ngoba kafuni ngoba lusiko phela.
Singathi lusiko lanxa sokuphendukile sokusenziwa ezibhedlela.
Yebo kambe ezibhedlela sebehola ngakho. Yikho behola ngakho kakulanto embi ukuthi kwenziwe ezibhedlela.
Abanye njalo bathi kungaphambaniseka kungahambi kuhle lapho umntwana isokwa. Agcina eselimele hayi kugcona abazali bakhe kusasa.
Hayi kawula kulimala ngandawo. Owami umntwana ngamsokisa ele 3 weeks kakulanto embi lapho.
Abayisabela ukuthi njengoba sokusenziwa ngabanye odokotela abangabe bengalandeli kuhle umthetho, abanye bengabe bekusebenzisa ukudingisisa lokho abathi ngama-research.
Ye, lokho kulapho okulobubi khona ngoba ngithi ama-researchers labana bakuholelwa njalo bethunywa ngabezizwe njalo kube lula ukuthi kuresearche emuntwini omnyama kulokuresearcha ekhiweni njalo lapha e-Afrika yi-ground yokuresearcha izinto ezimbi. Esithembele ukuthi bona abodokotela abakufundileyo ukwenza wonalowo msebenzi ngabantu abaza kwenza umsebenzi ngendlela ngoba ungamphambanisa umntana womuntu wena dokotela usufaka ubuthakathi bakho amadlozi akhe aza kutshaya ngendlela eziningi. Lanxa ungeke wakholwa ukuthi amadlozi akhona kodwa-ke umonile phela umntana abantu. Ngesikhathi umu-operator usenza into yonke amadlozi akibo akhona aphamile akukangele.
Singathi lokhu kuyafanana yini lokuphambanisa izitho zangaphansi zabantwana njengalokho okuthiwa yi-genital mutilation okwenziwa abantwana abangamankazana okwamanye amazwe?
Kwehlukene ngoba lokho okwabantwana besifazana abaqunywayo into ephezulu kwe-Afrika ngapha e-Southern Africa asikwazi asikazisuze izinto zalaba ababesi-Muslim. Yikho-ke kulo mehluko labana balinyazwa sibili. Lokho okwakitho kwesintu akula mkhuba ngoba xa sebemxakaxile ngaphansi owesifazana angithi useyinqayi nje engakhangelekiwe. Kanti-ke lokho okwelokhuza okwesilisa akulantwembi. Yikho kakufanani bangazi bakufananisa ngoba nxa sebekufananisa sebephambanisa izinto akufanani.
Lo ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-SW Radio Africa osakaza eZimbabwe okwelebhilitane ucine ukusakaza kumagagasa we-shortwave namhla ngoba ubhekane lohlupho lokuswela imali yokuqhuba inhlelo zawo. Umqondisi walo msakazo unkosikazi Jerry Jackson utshele iStudio 7 ukuthi umsakazo wakhe suzasakaza ebulenjini la kuma-free-to-air decoders. Wengeze wathi inhlelo zalo msakazo zizaqhubeka njalo zitholakala ku-channel Zim. I-SW Radio Africa yasungulwa ngomnyaka ka-2001 njalo ingomunye wemisakazo yeZimbabwe ebisakaza iphandle kwelizwe egoqela iStudio 7 le-Radio VOP. Intatheli zindaba kanye labachuchisi abakhankasela ukuthukululwa kwamagagasi eZimbabwe bathi ukuvala kwe-SW Radio Africa kuyadanisa kakhulu. Omunye wabantu laba ngomhleli ndaba wephephandaba le-Southern Eye umnumzana Nqaba Machazi okwelebhilitane okwamanje.
Lokho kuyindaba ezwisa usizi kakhulu ngalesi sikhathi esibona indaba zomsakazo zingakacaci eZimbabwe ngoba noma bebengabantu ade besakaza besengilandi bebekwanisa ukuthi bethole abantu abaseZimbabwe bexoxisane labo njalo bebetholakala emsakazweni ye-shortwave. Manje ma sebengasatholakali kutho ukuthi indaba zokusakaza lokho zincipha njalo abantu lokho beswela indawo ukuthi bengakhuluma kumbe belalele indaba ezijiyeneyo okungafanani le-ZBC. Siyabona sibili ukuthi kule ZFM le-Star FM kodwa lawa ma-radio station ngaseduze lohulumende. Ngakho i-SW Radio Africa ade wenza lani eliwenzayo e-VOA kuqakathekile ngoba besikwanisa ukuthi lathi silalele eminye imisakazo engayisiyo ekahulumende kumbe ekhankasela uhulumende kuphela.
Yena uhulumende ubona ezimisele yini ukuthukulula amagagasi kube le misakazo ezimeleyo elizweni efinyelela ngitsho lasemaphandleni lapho bekufinyelelwa khona i-SW Radio Africa njalo kufinyelelwa khona i-Studio 7?
Ngokubona kwami amending utsho into eyi-1 ngapha esenza okuyo nxa siyikhanyele sibona ngani balesifiso sokuvula amagagasi. Kodwa ngelinye njengoba sisakhumbula ukuthi ngelinye ilanga iviki edlulileyo nje bathe badlulisela phambili ama-public interview abantu abalesifiso sokuba lemisakazo yeZimbabwe. So ngokubona kwami nxa bekhuluma ye siyavumelana labo njalo siyafisa ukuthi befeze izifiso zabo. Kodwa ekwenzeni lapho yikho kule nkinga khona ukuthi abenzi into abayikhulumayo. So kuyiminyaka engaba yisithupha uhulumende wathi usezavula imisakazo amagagasi abantu bekwanisa ukuthi bebe lamaradio abo. Kodwa esikubonayo sebanika ama-license amabili kuphela njengoba ngishilo ku-Star FM la ku-ZF FM. Ngakho-ke angiboni ukuthi uhulumende ulesifiso. Xa ilesifiso uthathela isikhathi sabo, bathathela isikhathi sabo njalo abadahanga ukuthi bevule imisakazo bona besakhulisa ngokwabo. Ngakho nxa kuvalwa imisakazo njengeSW Radio Africa kuzisa ubuhlungu kubakhankasi be-freedom of expression ukuthi imisakazo amagagasi lokhu encipha.
Umnumzana Nqaba Matshazi ngomhlelindaba wephephandaba le-Southern Eye sixoxelayo ekwelebhilithane.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhla ke kuStudio 7 Live Talk sikhangela uhlupho lwamanzi olwehlele izakhamizi zedolobho leHarare ezizaba lempela viki yonke zingelawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye-Organization for Security and Cooperation in Europe ibikwa isithumele incwethi ezingamachumi amathathu ukuyancedisa ekuhlolisiseni ingozi yokudutshulwa kwendizamtshina yakwele Malaysia ngempumalanga kwele Ukraine isithi abahlamuki bakwele Russia babakumele babavumele ukwenza lokhu. Inkokheli yamazwe omhlaba ithi isehlakalo lesi kumele sicutshungulwe kabanzi kabanzi. Kufe abantu phose abangamachumi amathathu 298 kulingozi. Indizamtshina le ibivela eAmsterdam isiya eKuala Lumpur. Ingcwethi kwezebutho leAmelika zithi lindizamtshina iwiswe nge-surface to air missile. Kodwa kukazakala ukuthi ngubani odubule lindizamtshina. Umongameli Barack Obama wele Melika usole kakhulu isehlakalo lesi wathi abenze lokho kumele badingwe bajeziswe.
Ele South Africa linanza ilanga le-Nelson Mandela Day. Leli lilanga lokunanza iqhawe elalilwela inkululeko yabantu balelo lizwe njalo elavalelwa okweminyaka eminingi ngoba lelusana lombuso obandlululo. Abaqoqela umbuthano bakhuthaze abantu ukwenza imisebenzi yokusebenzela uZulu kungelambadalo. Abanye bayesebenzela endaweni egcina intandane, abanye babela abaswelayo izembatho lengubo njengoba kuyisikhathi somqando.
Kuwoza Friday lamhlanje silethulela oxolo zihlobo zami sikhangele ezemidlalo ngamafitshane. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-cricket namhla linqobe ele Afghanistan nge 6 wickets emdlalweni wakuqala wama one day international obukobulawayo. Ele Afghanistan liqede ukubetha lilamaranzi angu 224 njalo ukuphuma komdlali walo Usman Ghani ekuqaleni komdlalo engahlohlanga lutho yikho okuhlekwa phazamisa leli qembu. Abadlale kuhle kakhulu kuqembu leZimbabwe bagoqela uSean Williams, Brandon Taylor, lo Elton Chikumbura.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilanga lingomile wena.
Woza Friday lamhlanje sithakazelela ilanga leNelson Mandela International Day ngokulilethela ingoma ezivela kumculi weAfro Jazz uBothwell Bozonkomo. Linsizwa ezelwe kobulawayo isibhode amazwe amaningi. Kanti ke lo mculo wayo uqhunswa emsakazweni yeRadio lakumabona kude. Uthi ulethemba lokuthi ingoma zakhe lezi ziza dala umehluko empilweni zabaningi njengokwenkuthazo kaMuyi uMandela. UBenedict Mhlapo uqhunsa izivela kuBhozo.
Thanda sa baby wa ngithanda wena we just thanda sa
Bothwell Bozonkomo uzelwe ngo-1986 wakhulela elokishini lenkulumane kobulawayo. Wayenguye ukekela phambili emakwayeni kanti ke lokhu kwamenza wahle walonda i-degree ezifundweni zokucula lokulingisa. Uthe ke ngokufika eSouth Africa ngo-2008 wahle wangena emculweni we-jazz ekhangwa ngabaculi abafana loRingo. Wahle waba intshantshu ke waqala ukwethekelela amazwe amaningi ecula i-Afro Jazz. Ngo-2011 ke wethula idlalade elithi uDumo elaphinda laphekwa kabutsha ngabe South African Broadcasting Corporation lonyaka. Loba nje kuyimvama yoluntu kugegelela imbuya kusesatshwa ulude, uBhozo uthi umdumo weAfro Jazz wawukhetha esazi ukuthi kawufani ledelele elitshelela lodwa emphinjeni.
Ngikhethe lowo mculo ngoba akusumculo olula ukulandela, akusumculo olula njalo ukuwenza. Kanti ke unzima unjalo, uthatha isikhathi awubhuluki. Ngifuna ukushiya nami legacy ukuthi umculo wami ube timeless noma ngingasekho kulomhlaba kodwa kusale umculo ulokhe ukhona.
Uthi ke ngomene ezilijume ezikule dlalade usenanzelele ukuthi abantu bathathekiswa ngezothando.
Kezihamba phambili kakhulu kukwekweze FM na namanye ama registrations ile ethibekezela. Inoma ethi shova malanga kuphela unyaka. Ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala, isithandwa sami ngiyakukhumbula, bekezela.
Ezidla ubhedu kule dlalade zigoqela ethi ngiphendule lale ethi wamuhle.
Baby wam, ngithanda wena we, just thandwa sami, thandwa sami.
Lobanje enye yenjongo zomculo wakhe kuyikuletha injabulo ngomculo opholileyo. UBhozo uthi umculo wakhe uyamakha umuntu.
Isiqokoqela sayo yonke nje idlalade sikhuluma ngobuntu, ukuvuselelwa kwamasiko, ukubambana, uthando, inhlalo kanjalo. Ingakho njalo futhi i-content le ngikhuluma ngayo ayilula ukuthi uyenze ngeminye inhlobo yemculo efana nako gospel kumbe abo house. Ifuni Afro Jazz ngoba izothile.
Ngesikhathi kwabanengi ukwenza imali eningi bese beyidlela ukufa nokuphila kuyiyo injongo esemqoka kwezomculo. UBhozo yena uthi eyakhe injabulo uyithola ngokusiza abanye.
Ngazi labhela ngathi ngifuna ukuba yi-humanitarian ambassador. Sikhuluma manje nge-Africa Day, ngithole umklomelo wami wokuqala we-courtesy of the International Organization for Migration.
Ukugcwalisa leli phupho lakhe usehle wavula inkampani ayithi i-Voice Lab lapho apheka khona amazwi abaculi. Elakhe ilizwi liyibufakazi bobungcitshi bakhe.
Baby one, Ngithanda wena we just stand with me stand with me eshingithanda wena we
makhulu amaphupho uBhozo alawo ngokusizana labaculi
ngifuna ukukwenza inhlelo ezizofunda ama different humanitarian projects nezinhlelo ngilapho ke ikakhulu inhliziyo yami ikubantu abafana nami abangabaculi abasafufuza abasakhasa kunzima ukufika kuleyo industry
kubalandeli lakho uthi akulahlombeleko ngokufelwa
ungazitshela ukuba ngifuna ukuba imillionaire you will be a millionaire and you will see yourself attracting that kind of business lapho okhona uzimisele uthi wena ngifuna ukuba yilokho uzoba yilokho nanko ngasho ukuthi ngifuna ukuba humanitarian and leso skathi bengine katari yamendala ngingenalutho kodwa today ngiphethe award
uthi ke nxa uthanda umculo opholileyo ololongiweyo oculwa kunjwa iziginciginci thintana laye uzitholele intokozo ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapho
Eshingithanda wena wedwa wedwa
Siyabonga Benedict Nhlapho ngokuzethulela uhlelo Woza Friday Likumbole iStudio 7 sitholakala ku channel Zim ku Wistake free to air decoder kusukela ngo 9 ntambama malanga wonke dinga uCH Zim ku Wistake decoder yakho I channel Zim itholakala nsuku zonke kumakhale kukhweni ku Wistake la sebulenjini ku www.channelzim.net Ayike isikhathi sisavuma ukuthi siqhubeke sisonke izihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngontunga